emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ivele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingatheki, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZIP, ukuba liqhawe leZimbabwe kwakhe kakulambuzo akusobala kunjengendenduni kuflatini. Yikho-ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muti yakodabengwa, njalo ngoba nje buso ngumbuso owezikhali, kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le, njengoba ngengatsho, yahlala imele iqiniso, sifundile ukuthi loba sukuzwa njani, loba sukukhosele ejele, nxa ungelacala kumele ume, umele liqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe, kumele sizithele impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizalwana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube umuntu ohlonitshwayo, kumele uhlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjengecorrupt. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa.